Loku kuphume kuphenyo olenziwa yikomiti yedale lePhalamende ebona ngezokulima olokudingisa imbangela yokusilela komumbu elizweni. Omunye wamalunga enhlanganiso yabagaya impuphu eGrain Millers Association Gimaz, umnumzana Wayne Brunt, uveze ukuba udubo olukhona yikuthi kulomkhuba wenkohlakalo owenzakalayo emsebenzini wabo. Umumbu olwentengo ebhadalelwa indleko nguhulumende ngohlelo lwama-subsidies uthengisela kwele DRC ngamanye amankampani amakhulu.
There's a lot of, I don't have the evidence, but I'm sure if I can point in the right direction.
Angila ufakazi, kodwa ngiyenelisa ukulipha ufakazi ngokuthi umuntu uhanjiswa kwele DRC.
To provide food for the country that's not being used for those purposes, it's for something else.
Umnumzana Davis Muhambi, owe United Milling, utshele ikomiti le ukuba waxotshwa enhlanganisweni yeGimaz ngemva kokungavumelani labo kumbono wokungameli izifiso zamalunga kodwa ezamankampani amakhulu anjenge-National Foods.
So we suspect, and that was the maize that was then being loaded to go to the DRC.
Sicabangela ukuba yiwo umumbu owawuthathwa usiwa eDRC. Imota ezisuka eZambia leDRC zisiya eSouth Africa zazihamba zingela lutho, zidindwe eboda engani zilolutho, bese zidlula eZimbabwe eHarare zithwala lumumbu obhadalelwa nguhulumende ziwuse eDRC.
Umhambi uqhubeke esithi uzimisele ukuveza inkohlakalo yonke eyenzakala elizweni emsebenzini wokutholakala komumbu lokugaywa kwempuphu elizweni. Lokhu kusekelwe nguBrandt yena othe kabasela themba leGimaz yikho bebumbe inhlanganiso emela osomabhizimusi amancane abagaya impuphu e-Small and Medium Millers Association. Ingcwethi umnumzana Masimba kuchera uthi abathengisela impuphu phandle kwelizwe bakwenza lokhu ngokuba befuna ukuthola ithuba lokudinga imali kwamanye amazwe ngoba isilela elizweni.
Indaba le ithengisa sobala ukuthi uhulumende lama-millers lawa ngabakafiki ukubangela ukuthi bayavumelana. Ngoba nxa ungakhangela uhulumende ama-subsidies akhe uyabanika ngama-dollars nge-bank rate. Abantu laba bayebethenga impuphu le phandle kwelizwe abanye bangikhona ngemali eyama-US dollars. So labo bayebezama ukuthi bazivikele ngokuthengisa impuphu le phandle kwelizwe uze babe lama US dollars ukuthi ibusiness labo liqhubekelele phambili. Kodwa abanye bangikhona yibo labo abasethathe advantage yama subsidies ukuthi bazidingele impuphu bazithengisele phandle kwelizwe bengela input abayifake ku uprogram lay bazihlela imali njengoba sikwazi ukuthi ama subsidies lawa ngendlela aqoqwe ngawo uzaba nzima sibili ukuthi abantu bazuza impuphu lapha eZimbabwe.
Uhulumende wehlisa intengo yempuphu ngomparakazi ngomnyaka odlileyo isuka kuma-dollar likhulu isiya kwangamashumi amahlanu esithi yena uzafaka enye ingxenye yendleko yokuthenga impuphu ukuncedisa abagaya impuphu kodwa lokhu sokudale ukusilela kwempuphu elizweni. Umkhokheli wenhlanganiso yeGimaz umnumzana Tafaza Msarara uthe buzwa ngendaba zenkohlakalo ebezikhulunywa ngabe Small and Medium Millers Association uthe okuningi okukhulunywa ngamalunga aleyo nhlanganiso ngamanga ajonge ukungcolisa igama lenhlanganiso yakhe. Ngakho-ke okuningi bazachasisa lokhu bephiwa ithuba lokukhuluma phambi kwedale lePhalamende. Asanelisanga ukukhuluma lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lenkosikazi Sekayinzenza ongumphathintambo obona ngezamafekthali, kodwa umnumzana Mthuli Ncube uzabe sephalamende kusasa lapho uphenyo lolu luzaqhubekela phambili. Ngimele istudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.